Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe emavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okuntuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithina uthi kunezulu athi zithabe sibonile wakasiyana siyana phambi kwakhe postmortem saka futhi wesewayokhuzumiswana kamangwanekakhona
i-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla leZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazozama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Paul Nyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
ZANU-PF, we are not very much concerned in the hullabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
njengeZANU-PF asilandaba lalokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelwe iduduzeke. Sifuna ukuthi lowo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF le-CCC ukuqeda ukufuthelana okukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo SADC, singamelelo zibanibani, kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweni, umna uPresident Mnangagwa lo President Chamisa, kube lokuxoxisana, mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende, ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.